lechona njani sapho leZimbabwe yekutivana emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 ngozibandlela 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emweni lasebulenjini ku internet ku website yetu ethi www.voandebele.com ngiphina njalo iwebsite www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Izamnika umzekeliso weMinistry of Meat Industry and Commerce ebifuna 303 million. Banikezwa 7 million. Siyazi sonke ukuthi umongameli welizwe wakhe ekhuluma wathi khona kobulawayo sokugcile iscrapa kuma-industries ethu akobulawayo. So i-7 million le izaphathisa njani?
Amalunga amakomiti atshiyeneyo edalela ephalamente ahlangene lamuhla ihlaziya ibhajethi yalonyaka njalo athi ayabele imali eyabelwe ingatsha zikahulumente incane kakhulu.
Is there anything that makes you doubt that Zimbabwe's land, its natural resources belong to the people of Zimbabwe? It's a relationship which is natural, God-given, and which makes you owners of your wealth.
Umongameli Robert Mugabe unqaba udadewabo unkosazana Bridget ngenhlonipho yeqhawe lesigaba kibo kozwimba.
Umkhokheli welinye lamacele MDC umnumzana Morgan Tsvangirai wehluleka ukuqhuba umhlangano abayuqoqile ukukhuluma ngomumo welizwe ngenxa yemfa ka Nkosazana Bridget Mugabe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo.
Kulandela ukwethulwa kweluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi ngohulumende ngenyanga edluleyo, amalunga amakomiti atshiyeneyo edalela ephalamende ahlangene lamhla ucubungula lolu daba. Njalo wonke ayavumelana ukuthi imali eyabelwa ingatsha zikahulumende ezitshiyeneyo iphansi kakhulu okokuthi ayisoze ifeze imisebenzi edingakalayo elizweni. Unkosazana Tabitha Khumalo omela iBulawayo East edalela ephalamende osechasisela okuningi okukhulunywe ephalamende ngalolu daba.
Namhlanje njengameli bephalamende besicubungula ebesikubona kungahambanga kuhle ezimalini ezikhiwe ama-line ministry kahulumende, ungakhangela ukuthi ama-committees amaningi akhona, ngithemba ukuthi wonke azele ayakhalakhala ukuthi imali ezifakele ama-ministries zilutshane azinakwanelisa ukuthi ziphathise uzulu athole imfuno yakhe kuma-ministries lawo.
Ama-committee amaningi kule iphalamende abekhonona ukuthi imali le ayinelanga, linganika umzekeliso ngeyini committee?
Iqiniso lelo, ngoba imali eziningi ezifakeleyo azinelanga. Izanika umzekeliso weMinistry of Meat Industry and Commerce lapho esikhangele khona ibifuna 303 million banikezwa 7 million. Siyazi sonke ukuthi umongameli welizwe wakhe ekhuluma wathi khona kobulawayo sokugcile iscrapa kuma-industries ethu akobulawayo. So i-7 million le izaphathisa njani ukuthi kukhitshe leso sikrepa esigcinele kuma-industry ebulawayo? Njalo sikhangele imitshina evele ikhona kakhathesi neyantolontolo ayisasebenzeki layo, njalo kwakusela ama-spare parts ukuthi ilungise leyo mitshina. Nxa kuzaba nesikhathi sokuthi kufake imitshina emitsha, imitshina leyo emitsha intengo yabo iyabe inganani? Njalo uma sokufake leyo mitshina emitsha, abazayisebenzisa leyo mitshina silabo yini ezikolo ukuthi benze khonoko? So i-7 million le efakiweyo kutho ukuthi vela kuma-industry ezabo ezavuka akula msebenzi ezavula okutsho ukuthi vele akula muntu ozaqathwa kuleli lizwe sonke siyazi ukuthi siqala ngokuthi abantu bethu abasebenzi iningi lethu kayisebenzi then kusasa lilanga lokuthi uminista bese kubuzwa imibuzo ukuthi yebonaye ama-committees asekhulumile thina sibona kuminje kubona kuminje kwenzela ukuthi uminista aphendule yena xa esevuswe abameli bephalamende ukuthi uza kuqondisa kanjani khonokho okuvele ekade kukhulunywa ngama-committees okungamanga kuhle emalini yezinye yamaningi
Lo nkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalela iParliament ubekhuluma ecingweni eseHarare.